Inengi lithi kulusizi ukuthi labo abetheswa umlando wokubulala kumbe ukubulalisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngeGugurahundi bayabe phela emhlabeni udaba lolulu lokho lungakalungiswa. Ababikwa baphatheka kulombhuqazwe asebatshonayo bagoqela umnumzana Robert Mugabe, u-Enosi Nkala, Solomon Mjuru, loPerence Shiri, yena obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Abaphilayo bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga loSidney Sekeramayi. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga uthi ithumba leGugurahundi belingabohla kuphela alubana labo abaphatheka kusehlakalo lesi bethe bamiswa emthethwandaba.
Ungakade kungaba lomthethwandaba ukuthi abantu bonke laba abaparticipate entweni zeGugurahundi abanjabo Shiri, omnangagwa, sengikhuluma nabafayo uGunda, bonke labana uGeneral Gunda, aluba bonke kade bengaphiliswa babekhona emthethwandaba ongabakhona umthethwandaba kaZulu.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, yena osethule amafilimu amayelana ngeGugurahundi, uthi kaboni udaba lolu lusifa lwangena enkantolo ngoba abasolwa yibo ababusayo.
Bazabusa beze beyokufa indaba yeGugurahundi ingazange ithonisiswe ngoba anguboni ukuthi izanu izaphuma esikhundleni eminyangeni emlithwane elendelayo. And as long as izani isesikhundleni akula muntu ozabe lesifiso sokuthi ekhulume ngendaba yeGugurahundi le.
Lanxa umongameli Mnangagwa ethe ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaShiri, abanengi eMidlands laseMathebeleland bebejabula enkundleni yeFacebook leTwitter besithi usehambile umbulali. Nangu olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
UShiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngu-Black Jesus ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongumunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume.
Amazwi kaDube agcizelelwe ngumhlanga, yena othi njengoba uShiri esehambile sengathi uyawafica amacala akhe emelele lapho ayakho.
Bafike lapho abayakhona bathole labo ababulalayo imphefumulo yabo bayicisha emhlabeni bezivizo Black Jesus. Bekhona ngaphansi kaNkulunkulu befike babika ukuthi baphatheke njani.
Umgabe laye waze wazifela engazange axolise ngodaba lweGugurahundi ngaphandle nje kokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya. Ngaphandle kokuxoliswa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulombhuqazwe, abanye bathi kunengi abafisa kwenziwe okufana lokuhlawulwa ukuze udaba lweGugurahundi lulungisiswe njalo kube lokukhomisana umlotha elizweni, kutsho umnumzana Ndebele.
Bakhona njalo abanye abafuna nje incwadi umuntu abefuna i-death certificate yesihlobo sakhe esafayo. Kulabanye abangela ama-birth certificate njalo abafisa ukuthi nga bathola ama-birth certificate ngoba ubaba bafa bebancane sebeze besiba labantwana, so ngabantwana labo laba abangela ama-birth certificate.
Wathi engena embusweni umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi iZimbabwe Peace and Reconciliation Commission izalulungisisa lolu daba. Umnangagwa useke wahlangana lenkokheli yezinye inhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective kanye lezinduna zeMathebeleland bekhulumisana ngalolu daba. UNare ukufakazile ukuthi ezigabeni zeMathebeleland leMidlands lapho ikhomishini yakhe esihambe khona ukuyakhulumisana loZulu ngodaba lweGugurahundi lolu, kulokhu kulokufuthelana okukhulu. Ilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule laye uyakuvuma lokhu esithi ngempela udaba lweGugurahundi luyisilonda esilokhe sibhibhidla esimele selatshwe. Kodwa uGawule uthi uMnangagwa uzimisele ukululungisisa lolu daba.
Mina ngibona ukuthi elihle kakhulu lelo ukuthi ngabe umsebenzi wayo uyaqhubekela phambili ukuze indaba yokubhukazele iphephe kumuhle.
Iningi lithi kumele kukhulunywe labantu abaphathwa kubi lumbhuqazwe babe yibo abatshoyo ukuthi bafuna kwenziweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamilinkomo.